Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 Mphalakazi 2021 ngoPraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi i-Unity le okukhulunywa ngayo yiphi izapho kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube ilanga lisebenza kumbe ngabe liyadluliselwa phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula
abajabuka emhlobulweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day
sithenje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathutsha inkamba yonke njalo yamapholisa yabavala amasango lamagedi bathi hayi asisavunyelwa siqhubeke ngomhlangano wethu namhlanje. Mina njengebhethi kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye intentions zakhe. Ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yeGugurawund kodwa bese besithumela njalo enye iGugurawund encane ukuthi izosixotsha emhlanganweni. Kutheziyo ukuthi akho abamanga eqinisweni.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbuqazo weGugurawund obuqoqo inhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ebhethu likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. EleZimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abajabuka emhlubulweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Abanye besithi ayizange ilethe inguquko empilweni yabathinteka ngokufuthelana okwabakhona phambilini kokulotshwa kwesivumelwano esakhokelela ekubekweni kwaleli langa njengekhefu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni emandebeleni lenkabazwe lokhe belokufuthelana okukhulu ngesivumelwano esalotshwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF Zapu leZanu besithi kasizange silethe inguquko empilweni zabo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi i-Unity Day sekulikhefu ngebizo.
I-Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo. Ngoba ngikwazi ukuthi i-Unity le okukhulunywa ngayo yiphi izapho kade uyaphuma kuzana. Nxa befuna ukuthi kube ilanga lisebenza kumbe ngabe liyadluliselwa phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula. Manje kade sivele siphakathi kwekhefu lekhisimusi abanye vele ambona ukuthi bayayikhumbula ukuthi umhlaka 22 lo yiyo i-Unity Day.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance umnumzana Sweven Chiroza uthi i-Unity Day ayisasizi zizalwane zeZimbabwe.
Ngoba lilanga lapho esingathi khona amalungelo ezanu PF athokoza kakhulu ngalokho okwayenziwa nguMnangagwa Mgabe leZanu ebantwini besiNdebeleni.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Matthew Sibanda uthi i-Unity Day yayingeyokubhula umlilo kuphela.
I-Unity Day yabakhona yayi-Unity nje kuphela ukubambanisa abantu. Ngithi asiyibonanga uncedo layo kayisebenzanga lutho ngoba yayinto nje ukuqeda umsindo. Ngoba zange silubone uncedo lwabakhona ku-Unity ziphandizane lezaphu ibanje.
Namhlanje umongameli utshele umhlaba kunkulumo yakhe lesizwe ngelanga le-Unity Day ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba isivumelwano esalotshwa zinkokheli zamabandla e-PF Zapu leZanu. Umunye umnumzana Joshua Nkomo lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ziyagcwaliswa. Edabeni leGugurawund oluyilo olwadala ukuthi kulotshwe isivumelwano lesi uthe uhulumende wakhe wenza yonke imizamo yokulungisisa ukuze inhloso yokubekwa kwaleli langa ifezeke esithi abantu kababe lokubekezela njalo bazehlise njengalokho okwenziwa zinkokheli ezaloba isivumelwano sokuthula. Ngimena iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe zithi ukunanzwa kweUnity Day eZimbabwe yikuchitha isikhathi ngoba ngeke kube lokuthula loba ukumanyana nxa labo abathinteka ngombhuqazo weGugurahundi bengahlawulwanga labakwenzayo bengaxolisanga lokujeziswa. Uthiso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe laba bathi leli langa liqale kunanzwa ngo-1987 ngesikhathi amabandla i-PF zaphu leZANU-PF ekhumisana umlota yimizamo yokukhohlisa labo ababulawelwa izihlobo zabo batshiselwa imizi abanye balinyazwa ngombhuqazwe wegugrawundi. Umcwaningi e-University of Witwatersrand eJohannesburg umnumzana Jethro Mpofu utshele umbuthano oqoqwe ngabenhlanganiso yegugrawundi Survivors for Justice ukuthi uhulumende angazikhohlisi ngokuthi kungaba lokumanyana okugcweleyo eZimbabwe.
Laba abayenzayo iGugurahundi, they are politically benefiting from it. Nabathengisa abathengisayo babalekela phakathi lokhu ebephakathi bethembe ukuthi iGugurahundi salisozelezenuko loku kungesabeki kweni njengama-victims kuyaqhubeka yangisabeki. Le disposition impahla ezazithathelwayo lokhu ezathala displacement le ukubaleka kwenu ukubalekela imizi yenu lokhu elabalekayo. National culture yeZimbabwe ireflektha ilizwe elakhulunywayo.
Umnumzana Mpofu uthe ukudanisayo ukuthi zinengimpawu ezikhombisa ukuthi umbhuqazwe lo ulokhu uqhubeka kwelamandebeleni kodwa sekusetshenziswa ezinye indlela ezicatshileyo. Uthi okunye kwalokhu ngezomnotho ezimbi kakhulu kwelamandebeleni xa uqathaniswa lezinye izabelo elizweni. Uthi ukungahlonitshwa kolimi lwesiNdebele osekuze kwafika ukuthini kuthunyelwe ababalisi abangazi ngitsho lesaga esisodwa luphawu lokuthi bakhona bafuna sife siphele isizwe samaNdebele. Ekhuluma enkosini munye induna yakwaMthwakazi uThulani Jubane uthe imizamo kahulumende yokuzikhethela abakhokhela ukusonjululwa kodaba lweGugurahundi ngenhloso yokuthi abantu bakhohlwe ngalo umbhuqazwe ayingeke isebenze.
Kufanele bekhumbule ukuthi umenzi uyaphosa umenzi wakaphosa. Na kube becabanga ukuthi maybe sesaphola ngoba kwathiwa khona forgive and forget. How can you forget? Into ebuhlungu kangaka abazali bakho beshiselwe endlini uphelile umntwana ubabona behlaba umkhosi phaa kwamalanga bomlilo besithiwa wona ngelilanga you must forgive and forget. Hayi lo leyo ngeyenzeka.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso yeGugurahundi Survivors for Justice uNkosazana noMagugu Khumalo uthi kunyamalala kwabantu, ukutshiswa kwemizi, ukudlengulwa abesifazane nokudutshulwa kwabantu umphakathi ubhekile akusonto engalungiswa ngobukhokheli bukahulumende owayekhokhela lesi sihluku.
Ama-victims awe-Gugurahundi labo abafayo nalabo abasaphila basakhala nanamhlanje bekhalela ukulungiswa ongakenzeki. Kodwa ngokubona kwethu umbhuqazi awuzange waphela nhlobo, wantshintsha indlela owawusenza ngayo nanamhlanje usakhona. Kungakho ke bekeleli langa sigubha lelo langa sisho futhi ukuthi nama yasayinwa iunity accord mhla ka 22 December ayikho iunity eyaba khona.
Kodwa ke inkulumeni yakhe ukuthakazelela lolusuku lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ungcomeleli langa lomanyano wathi selenze umsebenzi omkhulu wokumanyanisa isizwe. Uthi osekufanele khathesi ukuthi lisuswe embalini yokulisana okwaba khona lifakwe kumanyano wenhlelo zentuthuko. Uthe yena ngokwakhe mathupha uzimisele ukwenza konke akwenelisayo kugoqela ukukhulumisana labantu abonelwayo ngenhloso yokukhipha intukuthelo lobunye ububi obatshiywa umbhuqazwe. Uhulumende wabumba iqula le-National Peace and Reconciliation Commission le-Matabeleland Collective ngenhloso yokuthi kuncediswe bonke abachaphazwa iGugurahundi. Kodwa iningi labantu abathokozi ngamalunga ale commission langokuthi yabunjwa uhulumende athi umphakathi onelwayo. Mesuru 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazo weGugurahundi obuqoqwe inhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eBhejo likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeBhejo likaZulu ngeviki edluleyo babhalele abomthetho bebazisa ngombuthano lo bangatholi impendulo. lamhla bavinjelwe ukuqhubekela phambili ngohlelo lwabo ngabomthetho. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebhethu likaZulu, umnumzana Thamsanqa Ncube, uchasisa ngokwenzakala namhla.
Sithe nje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathutha inkamba yonke njalo yamapholisa yaa bavala amasango lamagedi bathi hayi asisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano wethu namhlanje. Mina njengebheji kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye intentions zakhe. Ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotha emhlanganweni kutshengisela ukuthi akho abamanga eqinisweni.
Umnumzana Vivian Siziba owebandla lezaphu uthandabuza ngokuzimisela kukahulumende ekulungiseni udaba lwegugurawundi.
Kuyadanisa ukuthi upresident wakhuluma wakubeka ubala ukuthi hayi abantu bangakhuluma ngegugurawundi akusinto okumele abantu baboshelwe ngayo. Manje isimanga yikuthi khathi manje nxa sebevalela abantu ukuthi bahlangane bakhumbule abanye baba abatshonayo icala lakhona sekuyini. Yena luhulumende vele uzimisele yini ukuthi alungise lolu daba sekusobala ukuthi vele into leka kulalutho alulungisayo njalo ukuthi basinqabele ngendlela enjalo kutshengisa ukuthi isisekelo sombuso vele abasihloniphi ngithola kancane.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi okwenziwe ngabomthetho kuyisimanga.
Kuyinto esingakhangelelanga kuZimbabwe ele independence ele nkululeko kodwa kumqoka nxa sikhumbula ilanga leli ikukhumbula ukubana Nkomo laye wengasela choice kwakuyi peace accord liyana kwenziwa ukubana abantu bengaqhubeki bebulawa ngesikhathi sona lesampo.
Asanelisanga ukukhuluma lamapholisa ngoba isikhulumeli sabo besingadobhi ucingo. Abantu abalahlekelwa impilo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi babikwa bezinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Sekuyiminyaka engamashumi amathathu lane wabhalelwana isivumelwano sokumanyana kwebandla lezaphu lezanu okulapho okwagcina kuphuma khona ibandla lomanyano elezanu PF emizameni yokumisa ukufuthelana okwakuselizweni ngaleso sikhathi lokubulawa kwabantu emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe ngamasotsha ayelocuku ayefundiswe ezebutho kwele North Korea. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi isivumelwano lesi kasizange siqede ukufuthelana phakathi kwabadabuka ezigabeni ezehlelwa ngombhuqazwe labadabuka kwezinye izigaba ngoba besithi kabazwisisi okwabehlelayo. Imele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanye la okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika wethule umbiko izolo wokuqinisa imizamo kahulumende wakhe yokumelana lobhubhane lwe-coronavirus. Embikweni wakhe uthe uhulumende wakhe usethumela ingcwadi zezempilakahle ezibhedlela ezibhekane lobunzima ngokusilela kwabelaphi kanye lokwengeza isilinganiso samakhithi okuhlola ukubana umuntu ulegciwane leli loba hatshi ama-COVID-19 test kits. Abenhlanganiso elawula umdlalo owe-hockey kwelemelika e-National Hockey League sebebe yinhlanganiso yakuqala ukumisa imidlalo ngenxa yokuqansa kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 elizweni. Kusukisela namhlanje imidlalo yonke eye-hockey isike yamiswa kulandela ukuqansa kwenani labadlali asebebanjwe yi-COVID-19. Ucwaningo olwenziwa kwele South Africa lubikwa luveza ukubana labo abatholakala belomkhakha omtsha we-Omicron kababi lenhlungu ezimbi ezingabalalisa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lomhlobo owe-Delta variant. Ingcwethi zesayensi zithi lokhu kungabe kubangelwa yukuthi mhlawumbe iningi labantu selahlatshwa ijekiseni yokuzivikela iye-vaccine. Ele Zimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Le inhlolisiso ikhokhelwa ngabenhlanganiso ezimeleyo e-Charles River Medical Group besebenzisana lezinye inhlangothi zikahulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli we-CRMG uDr. Tariro Makadzange uthi ijekiseni abalihluzisisayo phansi kohlelo lwe-Zimcovax yalungiswa ngabe-Serum Institute yakwele India njalo ngokwakuqala ukubona kusenziwa eZimbabwe.
This would be a good vaccine to test out and see if it works well and could potentially be a nice solution for this part of the world.
Lo ungaba ngumhlobo wejekiseni lokuzivikela elihle ukuthi silizame ukuthi lisebenza kuhle na njalo lokuthi kungaba indlela elungelela umhlubulo womhlaba.
Omunye wabasebenza lo Dr. Makadzange kulolu hlelo uDr. Admire Hlupeni uthi ijekiseni abayilolongayo ayiqondananga lomhlobo owodwa we-COVID-19.
Pane mando yatinoti ye-Wuhan kwe-China.
Kulomhlobo othiwa ngowe-Wuhan endaweni yakwele-China. Kulomunye njalo umhlobo osiwubiza ngelokuthi yi-Beta variant owavuka endaweni ye-South Africa. Kungakho khonoko yikho okwenza ukuthi behlukane lamanye amajekiseni okuzivikela esiwuthola okwamanje aqondana lomhlobo owodwa owegciwane. Ehlobo lwe-Wuhan variant olwavuka endaweni yakwele China.
UDr. Hlupeni uthi inhlolisiso yabo isasekusigaba sakuqala njalo izaqhubekela phambili kuphela nxa kuthe kwabonakala ukuba akuyi kulimaza abantu lokho okuyabe kutholakele. Uthi basebenzisana labenhlanganiso ezigoqela e-Medical Research Council of Zimbabwe, Medicines Control Authority of Zimbabwe, le-Research Council of Zimbabwe. Njalo zontathu inhlanganiso ziyasuthiseka ngokuqhutshwa kwalinhlolisiso. Esinye isakhamuzi semzini we-Codri Park kobulawayo, uMnumzana Abel Masina, upha umbono wakhe phezu kwalenhlolisiso.
Ingxenye engaba khona i-vaccine e-corona isenziwa ngama-Africans. Isenziwa njengokuthi yenziwe eZimbabwe la. Kuyabe kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza labantu bangacabangela into eziningi ukuthi la ma-vaccine siwathola ngaphandle ukuthi maybe asenza ukhona angasenza khona thina okubi. Kuyasenza singakhathazeki engqondweni ngoba sabe sikwazi ukuthi i-vaccine le yenziwe khonapha, yenziwe izizalwane zakhonapha. Khona ayinto enhle kakhulu.
Asanelisanga ukuxhumana lophethe uhlangothi olubona ngenhlelo zobhubhane lwe-COVID-19 elizweni uDr. Agnes Mawomva njengoba bekuthiwa ubesemhlanganweni. Kule mihlobo ethobaminwembili yokuvikela imikhuhlane eseyavunyelwa ngabe World Health Organization, WHO, ukuthi isetshenziswe emhlabeni wonke jikelele njalo eZimbabwe elisebenzisa kakhulu owe-Sinopharm lowe-Sinovac wakwele China. Ngimele Studio 7 mise Harare ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, imuli yeqembu lenguqu yele Highlanders namhlanje iqhube umcimbi wokubonga ophathe izikhundla ezehlukeneyo zobuqondisi kuleli qembu lakwezinye inhlanganiso. UNdumiso Gumede ngomsebenzi awenzele umdlalo wenguqu empilweni yakhe. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ukupheleni komcimbi lo oqutshelwe eClub House yeHighlanders uGumede uthi akalawo amazwi okubonga akwenzelwe ngabalandeli beqembu leli. Obemele abadlali ababedlalela iqembu leHighlanders asebathatha umhlala phansi unetsayi moyo utshele uZulu obethe gwaqa kulumkhosi ukuba uGumede ubaphucule kakhulu ngesikhathi engumgcini sihlalo weqembu leHighlanders.
Mina on behalf of the former players sithanda ukuthi singama players sithanda ukumbonga uGumede ngoba asenzela khona wasishiya sikwelinye ibanga eliphezulu yebo siyakwazi sina saqala ukudlala kwakungala mali enkulu ebhadalwayo kodwa ama rewards ayawa organizer ayimangalisa.
Umsekeli kasodolobho wakobulawayo uMlandi Ncube yena ukhuthaze abasakhulayo ukuba belandele isibonelo esenziwe nguGumede esokusebenzela umphakathi.
Lokho kuhle kakhulu njalo kukhuthaza abantu bakobulawayo ukubana siboyazisana sisaphila ukwenzela ukuthi abazayo abancane bebekwazi ukusebenzela isizwe. Ukuthi ukusebenzela isizwe kuqakathe kungakanani. Siyayibonga iminyaka kaGumede yokusebenza esizweni. Njalo simfihlisela iminyaka eminingi aqhubeke esebenzela iHighlanders asebenzela uBulawayo. Asebenzele izimbabho yonke jikelele kwabancane sithi hayi bonke lifunde ukuthi uyakwazi ukusebenzela isizwe kungelambadala.
Umkhosi wokubonga uGumede ngokusebenzela akwenze iqembu leHighlanders uqoqwe ngabalandeli baleli qembu abakumagumbi amane omhlaba. Iqembu leHighlanders lithole iClubhouse lapho uqhutshelwe khona umcimbi wanamhla, ihofisi kanye lendlu yeseluveve yokuhlala nxa iqembu lilungiselela imidlalo ngesikhathi uGumede engumgcini sihlalo waleli qembu. Utshilo kodwa wathi lokhu kwenzakala ngoba isebenzisana kuhle labanye elabo bezinkokheli zeqembu osaziwayo bekhona emcimbini wanamhlanje ngababalisa uChinga Dube obekunguye umhlonitshwa kanye labadlali labaqeqetshi abaludumo ababalisa uGibson Nomela, uBenjani Marwari, uHarlington Shereni, uMatinda Ndlovu kanye labanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa silo mculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe Lemanza Mnyama Sounds. Untungamili Nkomo we Studio 7 usethulela lolu daba.
Awu bantu bakithi, ubuhlungu buzehlisiwe namhlanje mafapha phela. Awu aningekeni mina.
Isingo ka Christopher Mazolo Ncube elesihloko esithi kunzima empilweni. Nansi linsizo yakumamina echolocho izethula.
Salbonani, salbonani mahlabezulu. Kuzindawo zonke ezibabhe ekhaya lapho enzalwa khona nalapho eSouth Africa lapho engifehle ngakhona. Abanye bayazibuza ukuthi kanti ngubani lona ozibiza ngemanzi amnyama. Imanzi amnyama ligama engiyengalithanda kakhulu ngoba ngumfula engikhulele kiwo. Nginatha amanzi akhona, ngumfula nje engithi ngengikhule nje ngenza yonke into kiwo.
Noma ningambulala nibulale nisiyo sami nangikanda.
Usulesikhathi esinganani usemculweni?
Kudala ngisendimeni yomculo, kudala ngihamba le ndima. Ngaqala ekhaya ngisasemncane, ngasenguyekela ngoba isimo sasingekho kahle. Ngabuya ngaqhubeka ngaza ngapha eSouth Africa, ngabuya ngadibana nendodana kamamkandla. Ngaqala lapha engangigcine khona, ngaqhubeka le ndodana kamamkandla, sasebenza sonke kahle, sisebenze sonke kahle kuma-albhamu wonke lawa awakhiphileyo, ngisho neyanale yamanje ayikhiphile, bengisebenza naye, besebenza kahle kakhulu.
Uthi wena kunzima empilweni, ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Izinto ziyenzeka empilweni, ezinye siyazibona zisenzeka, ikhona engakhetha ukubhala isihloko sasathi kunzima empilweni ngoba kuningi osokwenzakela empilweni yami, okungiphatha kahle nokungamphathi kahle, nengibona kuphatha abantu kubi, kwenzakala ebantwini njengoba siphila nje.
Abangathanda ukuthola umculo bakuxhuma njani?
Mawufuna kini umculo uyatholakala enambeni +27 766 977 326. Ngiphinde +27 766 977 326. Yikho lapho nitholakala khona. Ndakubo Facebook khona na ku WhatsApp na kuma music store uthola umculo wami. Cela isupport ukuze ngiqhubekele phambili kubo bonke abantu bakithi.
Hayi ke siyabonga Christopher Mazolo Ncube, hamba leqembu lakhe lapho elemanza amnyama sounds.
Uzima emhlabeni uzima masibula wangakhesela.
Ehlukane isihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abadabuka emhlobolweni weMandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe weGugurahundi obuqoqwe yinhlanganiso eyebhejulu likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. EleZimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Isithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.